Ngiyabonga. Thina njengemthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana namacansi. Sisebenze njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana nedale lephalamende ekuthi umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumise okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala njelenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungabuyi emsebenzini. Sikhangelele umthetho womhlaba jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. Iphalamende iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahle kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjalo lokungenqabeli ukumemetheka kokuhlukuluzwa emacansini?
Sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe wokuqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nezisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube ngesahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi. Ngoba umsebenzi phela ndilusha abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathi impensikeni ananzelele ukuthi labo bantu bayasebenza. Ananzelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umkazana osendlini yakanti kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemapulazini bengamakhelwa owekhazi kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende ukuthi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayesiyibasikile. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe wawuxhotshiwe sewuhlukumezile ngokuthi nendaba yokuthi wayana necansi kumbe yahlukumezana ngokwamacansi kube nendlela yokubhadala lowo muntu kumbe i-counseling kumbe ukukhulumisana nabanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngase ngikhuhlumeze ngikhathazekile emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hayi kumelisa abantu bazijikeni kajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyanisayo ebhisize isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ngilungisa isidakanele kayilungisise ngendlela efihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.